Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni owe Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuMbimbitho 2025 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje udla amalahle umndeni wamapolisa udetective Cassandra Hove umoyi ocatshangelwa kuba wabulawa ngomunye wakhe kulozike homicide unit bezama ukubopha amasela
okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho kusekulungisiwe ukuthi abantu bazaphompa sethu amafarmers azabhadalwa
kuyinto enhle ukuthi lati emhlabeni kube lento abasijabulela ngayo ngoba esikhathini esiningi bese sisazakala ngokuthi singabantu abahlala besolwa.
I-committee yohlangothi lwenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele incoma eleZimbabwe elesula ukusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala. Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Marco Rubio ufike lamhla eSaudi Arabia phambilini kwenkulumo phakathi kwelizwe lakhe leUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umndeni wepolisa uDetective Cassandra Hove ucatshangelwa ukuba wabulawa ngomunye wakhe kulozike homicide unit bezama ukubopha amasela udla amalahle ucatshangelwa ukuba amapolisa bezama ukufihla indlela abulawa ngayo kubika uEzra Chisa Sband.
Kube lokudlephana endaweni yokuvalisa abadlule emhlabeni lenyarazi final service ngesonto ekuseni. Phakathi kwamapolisa abemulika Detective Constable Cassandra Hobe owadutshulwa ngelinye ipolisa lesifazane watshona ngesikhathi bexotshanisana lezigebengu ngolwesine ebusuku. Imuli yakhe ixutsha amapolisa emfeni isithi ifuna ukwazi ukubulawa kwakhe ngoba ucatshangelwa ukuba amapolisa ezama ukufihla isehlakalo lesi. Umnumzana Ryan Kaminga isikhulumeni semulika Cassandra uthi bacine bevuma ukuyalondoloza umzimba wakhe ngemva kwesithembiso senkokheli yamapolisa sokuthi amapolisa azachwayisisa kakutsha udaba lokudutshulwa kwendodakazi yabo.
Sihlale phansi namapolisa again for the second time ngoba besilo mbuzo ngokufa kwakhe ngemva kokubona isidumbu sakhe okwesibili nenkcazelo ade isinike yona izolo ibingahlangani ngoba thina besile nsolo ngokufa kwakhe kadutshulwanga namasela bavumile namhla ukuthi udutshulwe ngephutha ngomunye wakhe asebenza laye kukhanya bebexabana bobabili.
Amapolisa athi azaveza impumelelo enhlolisiso yodaba lolo kasenesanga ukuzwa kuningi ngodaba lolo ngoba isikhulumeli sabo uCommissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UCassandra Hobe ubesebenzela abacuphi kuhlangothi lwabomama kuCriminal Investigation Department Laws K Homicide Unit uthi abantwana bane njalo ubekhangelelwe ukubekwa emzini wakhe emberengwa namhlanje. Ngimarasudio 7 ngobulawayo igama langezwa Jesus Band.
I-committee yohlangothi lwenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele incoma eleZimbabwe elesula kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala loba ichothoza okungalungiswa kodaba lokuthathwa komhlabathi wabamhlophe njalo lokukhululeka kwezomthetho. I-Human Rights Committee yethule lokhu emhlanganweni oqhutshelwa eGeneva lapho ethi kuhle kakhulu okwenziwa ngeleZimbabwe ngesigwebo lesi kodwa ithi kuningi okumele kwenziwe okufana lokuhlawula abamhlophe abathathelwa amapulazi kanye lokukhululeka kwemthethwandaba okucatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF.
Kusengisa nje ukuthi kulento enye enhle ukuhlonipha uluntu ukuthi abantu abasezinyamazana umuntu ngumuntu yokwenziwe nje ihulumende yeZimbabwe. Bese sikhangela njalo ukuthi xa kunjalo nje kuyinto yokuthi kuyathengisa ukuthi kule ezinto okomhlaba la okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho. Kusekulungisiwe ukuthi abantu bazapompasetwa ama-farmers azabhadalwa, ama-white farmers lana athethelwe umhlaba kuyabhadalwa. Sokulungisiwe konke khonoko. Finance minister ungabona wayethula uhlelo lwakhe laphana ukuthi bese siyaqalisela ukubhadala. Ezindlela lako soku-addresswe konke khonoko. So izinto ezikhanyayo ukuthi lako ama-developments amahle yena la siwabona.
Ye, kube sokubuya ke lokhu okwemthethwandaba ukuthi kumele imthethwandaba izimele yodwa, kungabe lo muntu ongenelayo khonapho lako bayakuchothoza khonoko bathi hayi kulungise khonoko. Wena ungathini ngakhonoko?
Okwemthethwandaba vele kumele ozimele yodwa, kodwa singakhangela phela umthethwandaba nalo kodwa umele lakho. Njengakathi sisikhuluma iqiniso eZimbabwe, umthethwandaba uzimele kodwa ungaphansi kwakahulumende. Ungolunye wogatsha ezintathu, ingatsha ezintathu zikahulumende. Ngokunjalo Gibbs, mbona ngani ugatsha lololo lumele lalo lube ngaphansi kwahulumende. Kodwa luzimele lodwa kodwa lungaphansi kwahulumende. Luyingxenye yengatsha zikahulumende. Kodwa ukuthi lube divorce silwe limele lodwa kale. Ah, kungachaza ukuba ngenye into engamanga ukuqonda singazi njalo Gibbs.
Lo umnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF obexoxa lo Cape Stube we Studio 7 esecholocho. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Ilizwe leZimbabwe nxa kuthe kwaba khona izindawo bese ngathi umhlaba ngasunanzelela ukuthi ilizwe leZimbabwe kukhona okuhleli kwenzileyo njengakhona oko ukuthi baya kubuka ukuthi isigwebo sokufa bese sokuhengwa. iZimbabwe isesulile kuyinto enhle ukuthi lati emhlabeni kube lento abasijabulela ngayo ngoba esikhathini esiningi bese sisazakala ngokuthi singabantu abahlala besolwa kodwa ke nqa kulokunye ukuthila okuncane umhlaba osibuka ngakho sililizwe lati siyakujabulela khona ukuthengisela ukuthi kulento enhle lati esike sayenza ngemva kwesikhathi eside.
Ye, nxa sisikhangela ke lokho abakuchothozayo ukukhululeka kwemthethwandaba ungathini ngakhonokho?
Sikhangela ukuthi ezomthethwandaba zizimele. I-judiciary kumele izimele, kuthiwa i-independent judiciary. Kwenzeka ukuthi nxa kuthathwa izinqumo kugxilwe kulokho kumbe kulelo cala elabe lenzakele ukuze abantu bathembe i-judiciary system yakithi. Okwakhathesi kule zinto ezenzakalayo kukhangela ukuthi umuntu abotshwe angabotshwa, kukhangela ukuthi umuntu angabotshwa abotshwe. Khonokhana kwenza ukuthi abantu bangabi le themba le-judiciary system khona kuyi-ama eqakathekileyo kwezokubusa ilizwe. Siyakhuthaza ukuthi abakhangele nge-judiciary system besingathi omantshi labaningi nje kusiya phezulu kwalo mahluleli bazama ukuthi benze izinqumo abatshengisa ukuthi bazimele ukwenzela ukuthi ilizwe abantu balithembe ugatshelo nalolo judiciary abantu baluthembe.
Kwezomhlabathi kethu
sikhangela ukuthi umhlabathi yi-property yalo muntu yabelayo, ukuthi umuntu angatholi umhlabathi abe lethemba lokubana uzahlala emhlabathini lowo okwesikhathi esivumakeleyo. Esingathi khona nxa umuntu ethe mbuhlezi ngelisi, ilisi yakhe iziye phela lokho ehlezi. Nxa kuyikuthi njalo yi-communal land, umuntu abekwazi ukuthi kasozadudulwe mahlayana nje kungazange kube lesivumelwano la yavuma ukuthi uzasuka kuleyo ndawo njalo kube le compensation ezakwenzakala. Nxa kuyikuthi i-commercial farmer angaphonguvuye ekuseni izinto zakhe sezicutshinwa ngabantu esethathelwe umhlabathi wakhe, ngakube le tenya evuma ukuthi umuntu abe lesibindi ngakho lokho akwenza emhlabathini wakhe.
Lo mnumzana Thembelani Dube olandela izombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Kuqhutshwa umhlangano eNew York okuhlolisisa ukulinganiswa kwelungelo labesifazana labesilisa oweCommission on the Status of Women. Abasemhlanganweni lo ngabameli babohulumende labakunhlanganiso ezizimeleyo okukhangelelwe ukuba abazahlaziya kabanzi izinqumo zeBeijing Declaration kanye lokwethulwa nyakenye emhlanganweni weUnited Assembly eNew York okumayelana lokuthuthukiswa kwabesifazana. Sixoxa ngodaba lolu loNkosazana Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum.
Umhlangano oqhakatheke kubomama umhlaba wonke jikelele ngoba yiwo indawo lapha United Nations ngalesi sikhathi unyaka yonke omama abahlangana khona ndawonye bekhangela amalungelo abomama lokulinganiswa kwamathuba. Umhlangano lo upha amathuba kubomama njalo lokuhlanganelana kwehulumende lengatsha ezimele zodwa i-civil society ukuhluza impumela lempambeko esihlangana ngazo njalo esingakwenza ukuthuthukisa omama. Indikimba ka-2025 ikhangele kakhulu ukuthakazelela iminyaka engamashumi amathathu selokho kwenziwa i-Fourth World Conference yabomama lokukwamukela kwe-Beijing Declaration and Platform of Action for 1995. Njalo 2025 ukhangele i-30 years lokho kwasungulwa i-Beijing Declaration lesivumelwano ukhangele impumela lemigoqo mayelana lamalungelo abomama.
Okunye ke Nkosazana Matambo.
Kukhangelelwe ukuthi izinqumo nempumela lezi zincedisa njani ufinyelela i-2030 Agenda of Sustainable Development. Kukhangelelwe ukubiza wonke umuntu ukuthi athathe isinqumo njalo aphatheke ekuxhaseni abesifazana ukuze babe lamathuba alingeneyo. Sikhangelele kusasa lapho izinqumo ezithathwayo ngokulinganisana kwamathuba labesifazane bethola amathuba alinganayo. Sikhangelele njalo ukuthi abesifazana athola ukulinganiswa kwamathuba esikhundleni zobuholi emfundweni zenotho.
Lo Nkosazana Sikhathele Matambo, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ese-New York khonapha eMelika. Umanyano we-European Union uthi kulabatshali bezimali abedlula amakhulu amabili 250 abavela emazweni asezwekazi le-Europe abaza eZimbabwe ngokwenkwezi ukuze khulumisana labo sowabo bakuleli ngenhlelo zokubambisana kunhlelo zamabhizimusi lokuthengiselana. Kumbiko ewethulela mhla i-EU ithi umhlangano lo uzaqala mhla ka-20 uye phela mhla ka-22. Njalo uzahlanganisa abamabhizimusi aqhuba imisebenzi egoqela yokulima, eyokuphehla amandla kagesi, kanye lalo esemsebenzini wokwemba amatshe aligugu. I-EU ithi ngokwakuqala ukuthi osomabhizimusi baye waqhube umhlangano walolu hlobo eZimbabwe. Lo mhlangano uza ngesikhathi amankampani amaningi eZimbabwe esadalala ngenxa yokutshabalala komnotho kanye lokusilela kwamagesi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe, uMnumzana Masimba Kutshera.
Udumo lwaseZimbabwe ngabayithi i-doing business kulezinto eziningi uhulumente okumele azilungise. Okokuqala, indaba yamandla kagesi, owesibili indaba ye-corruption, owesithathu indaba yama-taxes aphezulu kakhulu. So i-ease of doing business yiyo engayenza ukuthi abantu base-Europe badedele emuva mbijana.
Alubana uMongameli Mnangagwa elalele sikhuluma nje, kuyini ongamcebisa ngakho phambilini kwalomhlangano?
Okuqala sibe lelizwe elikhuluma iqiniso. Owesibili, nxa sebebuya abasomabhizinisi kumele bahlangane labantu abenza ibhizinesi sibili, athi ama-briefcase business people. Behlangane nabantu sibili abangabanceda ngama-business ideas njalo labo abenza ibhizinesi eZimbabwe, athi ama-briefcase business people esiwabona khathesi. Owesithathu, sekumele uhulumende azame indlela ezokuthi i-ZIG kumbe imali yelizwe ingabathabalali.
So kulesikhathi sibona uhulumende weZimbabwe sithi udinga abatshali bezimali e-Asia kubo China la kwamanye amazwe akulowo mhlubulo. Kathesi nxa kukhulunywa nge-Europe, ubona kungaba lo mahluko yini ekutheni abatshali bezimali babuye eZimbabwe ngoba le e-China sokukudala kodwa kabakhanya ukuthi bayeza ngempela abatshali bezimali ngaphandle kwama-China abuye ukuzokwemba amatshe aligugu?
Ngathi mina into enzima eZimbabwe ukuthi nxa sebebuyile abalezimali zabo kuyaba le-corruption eningi kakhulu enza ukuthi umuntu oyabe efuna ukuthi enze ibhizinisi eZimbabwe ebuyele emuva mbijana uzakhumbula ukuthi kulabantu abaningi abanjengabo Dangote abake babuya eZimbabwe befuna ukuthi labo bezame i-business labo eZimbabwe kodwa kwaba le-corruption eningi kakhulu.
Lo umnumzana Masimba kuchera ocobungula ezenotho bexoxa icingweni lontungameli inkomo e-Studio 7 ekwelebhilitane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abahlamuke be-M23 abahluthuna idolobho leGoma lele Bukavu balwisana kabuhlungu lebutho lakwele DRC kwesinye isigaba sesabelo seNorth Kivu ele Russia lihlasela ngamandla ele Ukraine esabelweni sesami. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Weziphathelane leMelika umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Marco Rubio ufikile eSaudi Arabia lamhla phambilini kwenkulumo phakathi kwelizwe lakhe lele Ukraine okuyimizamo yokuqeda impi elokhu iqhubeka phakathi kwele Russia lele Ukraine. Isikhulumeli seRussia umnumzana Dmitry Peskov ubikwa esithi ilizwe lakhe likhangelele ukuthi ele Ukraine litshengise ukuzimisela phakathi kwenkulumo lezi lokuthi ilizwe lakhe libe lobudlelwano obuhlelele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecobungula izombusazwe.
Ngiyabonga msakazi. Hayi, into eyenzakalayo eSaudi Arabia inhle kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sebelahlekelwe ngabantu abaningi and impilei is no longer making any sense ngoba sokule stalemate ongathiwa akula muntu ogaina anything okakathesi sokuphonga ubhidliza nje okwe-infrastructure lani. So ukuhamba kukanumzana Marco Rubio eSaudi Arabia is a very welcome situation ngoba siyakwazi ukuthi Ukraine and iRussia they've been going at it for 3 years kathesi and sokumele kube le ceasefire for everybody to be at peace ngoba siyakwazi ukuthi ingaqhubeka leyo mpi kungathiwa iza involve iEurope and everybody else. So kathesi kumele kube le nkulumo zona lezi ezokubona ukuthi hayi bangazwisisana yini
lapho okuthiwa bafuna ukubona ukuthi ele Ukraine linganikeza lokho okuthiwa ngama-material concessions kuRussia ukuthi kuphele le impi. Singathi kuyini okufanele ele Ukraine likunikeze lapha kumbe likwenze njalo ngombono wakho ubona ukuqondile yini
into eRussia ukuthi bakhuluma besithi ama-Ukrainians kumele babe accommodating indaba ze-material resources ukuthi banike iRussia. Hayi, lokho yikho kungathiwa kuzahlupha ngoba siyakwazi ukuthi vele iUkraine iclaima i-sovereignty yayo from the 1991 Minsk accord le Minsk accord yokuqala and the Minsk accord yesibili. So khonapha kungathiwa kuzaba le nkinga but we are hoping for the best. Siyakwazi ukuthi umnumzala Zelensky ukhuluma esithi yena iRussia is the aggressor. So khonapho ngantwa yiko ngantwa kule division but hayi into encinci le ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day bafuna labo ukuba in a position to come back and become the producer of wheat for the whole world lama agricultural produce lokunikeza abantu amathuba go to their colleges obabe kuyenza before the war. So hayi siyayamukela leyo step yenzwe nguMarco Rubio lama Ukrainians ukuthi babone ukuthi iRussia layo izayiza yini with sensible concessions at the table. Hopefully kathesi bazabuya le an answer to solve this situation. Ngiyabonga.
Lo mnumzana Tim Muringa ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa ecingweni yase-Ohio khonapha eMelika le-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abesifazana ukuthi bahlolwe imvukuzane yesibeletho i-cervical cancer ngoba umkhuhlane lo uselapheka nxa uthe wabanjwa usahluma. Kubika uNgqwele Dube we-Studio 7.
Ihlanganiso ebona ngezimpila kahle kumanyano we-United Nations, i-World Health Organization, ithi imvukuzane yesibeletho ihlasela abesifazane abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3043 eZimbabwe ngomnyaka, njalo ibulale abazinkulungwane phose ezimbili, 1976. UDkt. Derek Matsika uthi lobanjela umkhuhlane ongenye yemikhakha yemvukuzane yabesifazane esivamile eZimbabwe uyalapheka ungaphangiselwa.
Nqabe lesikhathi beke beyenze lokho kuthiwa i-VR kumbe unye kuthiwa ngesikhiwa i-pap smear ukuthi udokotela akhandle umlomo esibeletho ebone ukuthi kule chance yini ukuthi ama-cells esetshintshe ukuba imvukuzane kumbe kukhona ongaphambaniseka ukuthi umuntu ecinele imvukuzane. Ngesikhathi lesi kuyabe kusalapheka kodwa umuntu engamelela ukuthi eze egula kwezinye isikhathi ukuthi sesiyabodokotela sebentshe ukuthi hayi imvukuzane lesinjani simumatheka umzimba wonke.
Umatsika uthi igciwane le-human papilloma virus elaziwa kakhulu ngokuthi i-HPV yilo elandise ukubangela lo mkhuhlane.
Yeja uba associated lo mkhuhlane lo we-cervical cancer. So nxa sikwanisa ukucontrol umkhuhlane we-cervical cancer, singakwanisa ukucontrol umkhuhlane we-HPV virus, sizakwanisa ukucontrol ukuthi umuntu angabi le-cancer.
Impawu zemvukuzane yesibeletho zigoqela ukuphala nxa owesifazane engekho esikhathini, ukuzwa ubuhlungu ngesikhathi socansi, kanye lalapha umuntu wethambisa. Umhlali wakobulawayo unkosikazi Siphetho Kuhle Juma uthi loba waqala esesaba ukuyahlolwa wakubona kuqakathekile ukuthi enze lokhu ngoba umkhuhlane lo uyingozi.
So ngayenza lempilo everything goes well. Sende wani ngayenza. Iyanceda kakhulu ukuthi uhlale uzazi ukuthi ukusipho isimo.
Umongi uMnumzana Vumani Ndlovu uthi imvukuzane yesibeletho ivame ukuhlasela omama abaleminyaka ephakathi kwamajumi amabili lamajumi amahlanu, ikakhulu abalegciwane lengculazi i-HIV. Uthi kubalulekile ukuthi omama bahlolwe ngaso sonke isikhathi esihlelwe ngodokotela.
Nxa ungachekanga phela into leyana nto yabasiyakhula yagcina singena kwamanye ama-organs nthi ungayibamba inlutshwane sukhipha that part e-affected like sukhipha isibeletho mavele uku-checka kuqakathekile ukuba le-routine check kwenza ukuthi once is detected behle bekhiphe because ungayiyekela iyagcwala umzimba wonke nxa sigcwele umzimba wonke sokuyibumbukela umuntu ezefe kuphela.
Indlela zokuhlola nomkhuhlane zigoqela yaziwa ngokuthi i-visual inspection with acetic acid i-VIAC kanye ne-pap smear. Uhulumende uthi indawo zokuhlola limfukuzane nge-VIAC zingamakhulu amabili 200. Uthi lapho ukuhlolwa khona igciwane le-HPV zingamachuma yesithupha. Ngomnyaka ka-2018 uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokuvukela ukumemetheka kwemvukuzane yesibeletho ngokujova amantombazana ngamatshitshi olwe-HPV vaccination program. Asebejoviwe phansi kwalolu hlelo abagoqela abantwana besikolo badlula isigidi 1 million. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNgqwele Dube.
Imidlalo yenguqu yeCasoleka Premier Soccer League ikuviki lesibili iqalile. Ngempela sonto amaqembu wonke adlale imidlalo yesibili. Lonyaka amaqembu amaningi athenge abadlali. Okuwaqinisa kodwa iqembu leHighlanders lavinjwa inhlanganiso yeFIFA ukuthi lithenge abadlali lisetheswa umlando ukuthi aliholisanga wayengumqeqeshi walo uBaltimore Brito lomsekeli wakhe uAntonio Torres abadabuka kwele Portugal. Asizweni intase izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
UBrito lomsekeli wakhe uAntonio Torres baphanyika udaba lweholo labo kunhlanganiso yenguqu eFIFA besithi iposo iyala ukubabhadala. IFIFA yapha isigwebo sokuthi iHighlanders ayisavunyelwa ukuthenga abadlali benguqu baze bahlawule inkulungwane ezingamajumi amabili esikhombisa zamadola emelika 27,000. Unobhala jikelele weHighlanders Morgan Dube uchaza kabanzi ngohlupho lwabo.
Sike saba labaqeqeshi okhoch abavela phesheya kwela maphutukezi. Saba lezivumelwano labo ezithile financially and lokhu kugcine sokusikhama singasakufinyeleli. Bagcina ke sebesihambisa enkantolo ye-CAF, ye-FIFA rather.
Uthobe uthi iqembu lakhe lilabo abadlalela abathengayo kodwa ngeke libadlalise ngoba basalinde iFIFA ukuthi yethule isigwebo njengoba sebabhadala imali leyo.
Simelele umhlangano weLegal Committee yeFIFA ukuthi ihlangane ikhangele izindaba ezigoqela leyethu bese besikhulula ke njengoba sesabhadala isikweletu sethu. Kodwa abahlali behlalela thina sodwa babe le calendar yabo ukuthi ngesikhathi esingaka siyabe silemhlangano ekhangela izinto ezinje. So asilaqinisa ukuthi lomhlangano uzaba khona nini.
Lanxa iqembu leHighlanders lingela abadlali abatsha ngesonto linqobele khwekhwe 4 nyaya eBuffalo Stadium, kweminye imidlalo iqembu leCapes United linqotshwe ngeleScotland FC 2-0, Ingezi 1, Creamfields 0, Bigita Minerals 1, Moors 1, Tel 1-4, Trend 1, FC Platinum 1, Manika Diamond 0, Herentals 0, Dynamo 0, Yeda 0, Chickenin 0, ZPC Kariba 0, Simba Bora 0. Iqembu leSimba Bora yilo elathatha isicoco sePremier League ngomnyaka opheleleyo, kodwa lo nyaka lidonsa nzima alikanqotshwa njalo alikanqobi kumdlalo yawo emibili. Umqeqesho leqembu uJoel Tupela uphahla uthi usalolonga abadlali bakhe.
Sizama ukuthi sizama ukulungisisa okwamanje labagadli bami. 2 games abagadli bami lokhu bengakatholi ngitsho igol elilodwa. Njengama defending champions and abantu baya bekhangelela ukuthi sidefende inkezo yethu.
Ohlaziya zenguqu ezimele umuzi wethu Hadebe uthi amaqembu asebenzisa imali yiwo akhanya ezahlupha lonyaka.
Siyabona ukubana iScotland ayikatshayo, abaningi bakhangelela ukubana ngemali abayifakileyo eqembini labo yibo abazabe behambela ngaphezulu. Kodwa siyananzelela ukubana kule qembu elinjenge-FC Platinum elikhokhelwa nguNorman Mabeza uyanisa ukwenza kakuhle.
Ngimarasudio 7 ngobulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Sokwe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 inyabingelela okhulumayo ngukhethi webebhe. Basakazi labalaleli, kuyadanisa kakhulu okuprezentwe uminister wefinance uMthuli Ncube laphayana ku-summit le ebikhona e-America leyi ebona ngodaba lokusebenziselana kwe-America lamazwe ase lama-African leaders eku-adresseni udaba lwamagetsi. Ama-leaders eZimbabwe iqiniso kabalikhulumi, iqiniso belingalikhulumi benjalo sebakwenza nje kwaba yi-habit nje iphetheni ukuthi every year bawester izimali belalela leyo mhlangano, akukho niks abaku-implementayo okuyabe kuvunyelwane laphayana. UMthuli uthi yena bona njengeZimbabwe ba-open for American investors, bale khulu balani balani edinga ukuthi izosetshenzwa laphana kuphekwe ugetsi. But at the same time nxa befika ngapha eZimbabwe imithetho yabo yenza kungabi lula ukuthi ama-investors angene laphayana.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu abahle kunye labalandeli bakhe. Obingelela uBJ Dube ngaphansi kwenhlangano Talkers Protest for Change. Ya, ngiyindoda engaboni emehlweni right now, kodwa imphushwa inhliziyo nawukuzwa okwenzakalayo. Ngiyaphansi komThalkers Protest for Change, okuyinhlangano elwa nobulelesi ubugwelegwele. Cishe nje ngatsho ngawo wonke amagama amabi angaqondanga ayenziwa iqembu lakithi leZimbabwe eliyilo elisiphetheyo eZimbabwe. Ubukorokoza, ubusela nakho konke okubi ongasukucabanga. Thina siyimThwakazi Protest for Change silwa lento ezinjalo ezigcweleyo ezicindezela ilizwe lakithi. Ingakho nje izwe lakithi liphansi kungenxa yento zonke ezingcolileyo ezikhona emhlabeni esezihlangene ngaphansi kweqembu lethu elisiphetheyo eliyizano PF.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso. Studio 7 abasakazi nabalaleli salibonani. Ngutshawuke ngapha kwesigangatsha eKezi Matopo constituency, Matopo South. Ye ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhulu odlulisa imiyalelo.
Hayi ke isikhathi yasavuma ukubana siqhubeke sisonke. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.